Izwe leZimbabwe lilemendulo eziyithoba minembili ezilizithole kwimidlalo yama-Olympics selokhu laqala ukuphatheka kulimidlalo ngomnyaka ka-1980 njalo zonke lezi mendulo zitholwe ngabesifazane. Iqembu lomdlalo we-hockey elaziwa ngegama elithi Golden Girls yilo elathola imendulo yokuqala yegolide ngomnyaka ilizwe elathola ngawo uzibuse ngo-1980 kwimidlalo yaqhutshelwa elizweni le-Soviet Union. Intatheli zindaba ezemidlalo uthandiwe Moyo uthi iqembu lama-Golden Girls yilo elaba ngamavulandlela avulela omama ukuba babizwe besabele kwezemidlalo.
Omama sebeyenze kuhle sibili kwezemidlalo. Nxa ukhangele ama-Golden Girls abo 1980 usehla usiza phansi ngapha ama-Mighty Warriors. Ubusukhangela layo u-Kirsty Coventry. Banengi omama abasebeyenze kuhle quite recently amantombazana e-netball lawo ahambe khona ngale emazweni afika asimela kuhle siyiZimbabwe. Litshengisela ukuthi lathi sikhona kuzoneze zemidlalo.
Iqembu lama-Mighty Warriors libe liqembu lomdlalo wenguqela kuqala ukufinyelela ukuyaphatheka kwimidlalo yama-Olympics ngomnyaka ka-2016. Umqeqetshi waleli qembu usithethelelwe kwinji 15 Sibanda wayengumsekeli kamqeqetshi uShadrack Mlawuzi ngaleso sikhathi njalo uthi kuyinto enhle ukuthi iqembu lakhe lelo libalelwa kwabesifazane abaphakamise ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo.
Emidlalweni lapha baningi abesifazana asebenze kuhle kumnyaka yona leyi eyi-40 edlulileyo. Sithi uCara Black, tennis, kulama James, netball, ingakhohlwa njalo elami iqembu ama-Mighty Warriors, labo benze kahle emidlalweni yabo, badlale emidlalweni yangaphezulu. Siyakuthakazelela khonokho ukuthi kula besifazana abafaka ilizwe lethu, belenze ilizwe lethu libonakale phambi kwamanye amazwe.
UCara Black ube yintshantshu yomdlalo wetennis odlalwa ngabadlali ababili njalo uthole izicoco ezilijumi edlala kumncintiswano yama-Grand Slams. Umphathintambo wogatsha lwezabatsha ezemidlalo lokuzilibazisa uKirsty Coventry utholele ilizwe leZimbabwe imendulo eziyisikhombisa kwimidlalo ye-Olympics njalo nguye umdlali ophuma kuzwekazi lase-Africa ophethe imendulo eziningi ezithola kwimidlalo ye-Olympics. Olandela ezemidlalo uStani Dlodlo uthi uCoventry kumele alwele ukuba abesifazane baphiwe amathuba afana lawo besilisa ngoba imbali yezemidlalo kweleZimbabwe iveza ukuba baqhuba kuhle kakhulu.
Kuyadanisa ukuthi abesifazana abatholi usekelo olwaneleyo oluvela kuhulumende. Loba nje beqhuba ngcono kwezemidlalo kulabesilisa. Sithemba lokhu kuzalungisiswa njengoba silomphathi ntambo obe ngumdlali laye.
Amaqembu abesifazane amila ilizwe leZimbabwe kwimidlalo etshiyeneyo atholi usekelo olufana lalolu olutholwa ngabesilisa njalo nyakenye iqembu le-Mighty Warriors lize lakhalala ukudlala leZambia emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo ye-Olympics ezaqhutshelwa kweleJapan. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba kube lomdlali olimeleyo leli qembu liyedlala kweleZambia. Lomdlali wangatholi isizo oluvela kwinhlanganiso yeZimbabwe Football Association. Leqembu lama-James lalo liqhube nzima phambilini kokuyaphatheka kwalo kwimidlalo yezwe zomhlaba kwelengilandi njalo ligcine litshengisela selikhalala ukuzilolonga selikhona ngale ngoba izithembiso ebeliziphiwe zingasafezwanga. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.